Well, eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo hulumende ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi ezimbabwe sinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho, sithuthuke lekususele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminista okancube umthula umhloni sekhuluma ngokuthi yena sokufana ukuthi kuqhube ngemali currency kuzafaka umthetho kube le-special instrument, akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indalo esikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economist labantu abaningi bona abazama ukugcuba umdelezo ze-economist kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yezimbabwe kathesi yikuthi kuhle kuyiswe i-economy isi-dollarizile asetshenziswe idola le-amerika ngesizathu sokuthi i-multicurrency le yenza ukuthi abantu basomaprivate kansus ya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyathega i-price yakhe afake nge-US dollar but nxa isetshenziswa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho kwenza osube sibalayo so-ke loko awusuze kuncede muntu ohulumene asuze kumncede ngoba uhulumende ofana nangalo layo sibone sefaka ama-price akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zezabo zinara kuma-toll gates babaphetha nge-US dollar kathesi wakuthi ama-aid master behlayene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe i-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multicurrency uzakhuluma njani ngemali efileyo ezimbabwe engasinethi lutho well eqinisweni kwidrese kathesi omabhizinisi wezimbabwe kade vele sebefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafake ngedwa le-medic ungazi ukade kumbe ngamabhasi kumbe imithoka nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwa le-medic nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kumele ungabhadala ichuzo but i-covent yakhona ashiyelani kahulumente i-300 and something 400 per-US dollar iyabile anedle kumaket number ongayithothi kuma-600 something so yiko kwenzalo so asuze kusincedise vele impendulo ukuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifake eceleni waba neqinisa ukuthi abantu bangene kuli idwa le-medica ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe ley'dola ezimbabwe ngayibuyisa ingabuyibhalane njani njalo sengakhohlwa ukuthi akula muntu abeso ubhizinesimen ongabuyela imali abethu azoyi-investa ezimbabwe ngesizathu esisibhekeni uzayi-investa njani kwi-economy engaqedakaliyo i-economy ongeke wayitra sengelasecurity phakathi so ngokunjalo siyazixhothela thina abantu obabuya kuzoyi-investa lapha ezimbabwe so ilisube sibangathi siphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminista wethu umthuli lo hulumende wethu wezanpiyo indaba le-economy ngathi hhayi abasaboni kuyahambe kuvela basekunyameni sibi lawo baphumputhi kodwa kuhlube ukuthi umuntu odibekayo isizwane sezimbabwe
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoka
izisebenzi kahulumende njengoba sezishilo lezo ezisebenza ngezezimbabwe lokho vele yinto engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini efitho ukuthi afike umuntu ebehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuni isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshelani into ezingayisizo uzananzela ukuthi kabe sikhuluma kanje baza kutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethenga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le angapha i-interbank rate asikhulumayo ngoba yitholakali baza kuthatha enxa bethi bafuna i-1 dollar ethiwa lawo ngu-600 bond mingu say utisha nxa sokuthi usele-60 unikwe double waku-60,000 uye-$100 kuphela emelika kodwa lapho namhlanje ungabuyela mhla 2 days yabe isintshile so sama ukutshengisa ukuthi lokho okhulunywa ngohulumende vele akusaze kusebenze akula sekusento uzayincedisa akula i-economy okuzayincedisa akula izisebenzi okuzancediseka lokuthi kuyafaka umketo bakumthela wesikhathi abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa iy'muli zabo imali ezansika izwe liyephambili okuqakathekileyo
lezi sebenzi bese zihola ngedola lemelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi ngoba kathesi angaze azinike nale imali okuthiwa i-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwaso kulo msindo futhi olikhalala ukusebenza imali yani yabe isihlisi phela manje ingasathengi lutho ungananzela ngale nge-GNU imali yani yabe ifakiwe kubo 2009 kwadoza waze wafuka ku-28 akula muntu owayesilwa lo muntu ethi ufuna ukukhwezela ihole ikhona kwangalingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenza doya le melika usound babesebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathesi xa izisebenzi zikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwa le melika soze sikhulume lawo sizivilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale.